uhulumende lo khona kathesi uhulumende oseva abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ungwayiphi party. Uhulumende uyagcizelela ubaba uMnangagwa ukuthi abantu balalele abantu phansi njalo nqabe nika ukudla abantu kungakhethwa muntu. Kathesi ungathola ireport enjalo ungabhoda ezigabeni khona ale kudinge khona oku awusoze uyithola ireport yokuthi kulabantu ababandlululwayo ngokuthi thina singabe phathele ngabantu nje ababe bekhuluma ukufuna ukungcolisa uhulumende. Ukhansela nqa esekhethiwe usengukhansela wabantu bonke lwezihlahla lempankwa lani yonke into useva wonke umuntu phakathi kwesigaba. UMP uyabe ngu-MP oseva wonke umuntu esigabeni kunjengokuthi uMP engancedisa ukuthi umgodi ube khona. Akuthiwa kunathala baba ebephathethile kumbe ncedisa uhlelo lwesikolo akutsho ukuthi isikolo lesingesabafundayo abantu bephathethile okumbe ekliniki akutsho ukuthi ekliniki le ngeyabantu abaphathethile. Kanti sikuyahlatshwa manje kusena nala uzeza abantu bekhuluma lokhu lalokhu kambe kulo muntu ongabandlulula ukuthi kutheni. Abantu bayehlukanise i-corruption lokukhetha abantu ikuthi bakhona abanye abangathembakalanga phakathi kwabakhanselazi edulala ama-MPs abantu benganikwa ukudla bese bekuphambula bekufaka ezikhwameni zabo. Yiyo uthiwa yi-corruption leyo. Akula politics phakathi kwento enjengayinaleyo. Amakhesi anjalo abantu abanjalo abamele beripotwe babotshwe ngoba ngamasela abantu ayenza bayenza njalo izinto ezinjengalezo.
Umnumzana Simon Khayamoyo uphinde wakhuthaza abantu ukuthi behambe bayibhalisela ukuvota njalo bejoyine ibandla leZANU-PF ngoba kuyilo ibandla laboyise. Lokhu yisixwayiso esihle yini bona ukuthi ngeliyakhonona ngokuthi yilo eseliwise umnotho welizwe njalo elephula ilungelo lolonto.
Inkuthazo enhle kakhulu leyo esiyikhangeleleyo ukuthi iphume kubukhokheli njalo kugatsha lothi lwenze information. Amanye amabandla lawo azombusazwe kayenze njalo la akhankase ukuthi abantu babo bahambe bayayiregister ukuvota. USimon Khayamoyo kathi ukuthi abantu bezanu-PF kuphela bahambe bayayiregister ukuvota. Uthi uZulu wonke kulilungelo lakhe, ivoti yakho yisikhali sakho. Behlangene izanu-PF yalwela one man one vote. Ivote nale iqakathekile kakhulu ukukhetha. Idemocracy nale sikhuluma ngayo yalethwa yiZANU-PF. Ngakho-ke uSimon Khayamoyo uyabakhumbuza ukuthi ingekhaya yabo eyiyo yabakhululayo yiphi ebugqilini woncindezelo wamabhulu wabancindezeli ababesikholonayizile. Ulungelo loluntu olukhulunywayo sikhangele siqathanise lamazwe angomakhelwane eSouth Africa ngale. Ungeke uzwe abantu bekhuluma ngolungelo loluntu eSouth Africa kodwa kuhamba khayele umuntu uyabulawa egcekeni kuyenziwana umuntu egcekeni yatshiswe ngamathaya endlwini eSouth Africa kungabe indaba zalutho. Abantu umuntu ethe banjwe ngabantu abulawa amapholisi ekhangele abantu wakhona bengabotshwa umuntu obulela umuntu sezambona evuke ehamba kodwa kuthiwa eZimbabwe khona ungakubona ngapha eZimbabwe khonoko. EZimbabwe akwenziwa konke khonoko izepulamte to ziyajeziswa sithandekile kungakhathalela ukuthi ungubani. Isandla somthetho siyafinyelela nomuntu uhlezi phezu kwentaba lapha eZimbabwe. Akuqalwa lapho into ezinjalo. IZimbabwe yilizwe elilomthetho njalo umthetho wakhona uyalondolozwa. Njalo iZimbabwe yilizwe lesecurity emileyo evikela abantu ngazo zonke izikhathi.